Okokuqala ukuthi akulanto emangalisayo ngokuthi umahluli esingabathi umagistrate kumbe ujudge athi yena ikhesi enje angikwanisi ukuthi ngiba kuvamile ukuthi kwenzakale njalo lathi amagqweda siyakwanisa ukuthi sicele ukuthi umahluli asukume engezwa indaba yona leyo okwezizathu ezimbalwa kodwa okuqakathekileyo ukuthi ijustice kumele itholakale isenziwa ngendlela ecacayo nxa kuyukuthi umahluli uthena use-recuser ukuthi azwe i-case kumele anike izizathu izizathu zangkhona zibe izizathu ezibambekayo emthethweni ngoba uyabe sesithi yena ukuthi ngizwe i-case le ngendlela yona leyo lezizathu zonezwa lazo kuyabe kucompromise i-justice kuyabe kucompromise i-justice in the sense yokuthi uyagcina evalela umuntu okumele ukuthi aphume kumbe ekhipha umuntu okumele ukuthi avalele so it is proper actually it is encouraged ukuthi umahluli nxa ecompromise achiyane lodaba nxa angachiyana lalo omunye ongekho compromise abuye aluthake over
khona nxa kuyukuthi umahluli uyabe ezachiya udaba uluchiya sekusibanga siphi ngoba lapha siyabona ukubana umahluli lo uqale wayathatha sibili isikhathi wathi ngemva kwamaviki phose amabili wabe sithi yena hayi usefuna ukuthi ame eceleni achiyane lo daba lolo
umahluli akula anto emstophayo ukuthi athi udaba lolu sengiluchiya uyakwansi ukuluchiya eqalisa nxa kuyukuthi into yangikhona yena leyo emenza abe compromised yinto evele yamehlela eqalisa udaba kumbe ethi sephakathi kube lento ebuyayo emvimbezela ukuthi adile lalo daba ngendlela efaneleyo uyakwanisa ukuchiya kodwa in this particular instance nxa sithi siyayikhangela le case ekamtakamtswangwa ukuthi kathi umahluli okumenza ukuthi athatha amaviki amabili amathathu ambalwa engakaboni ukuthi ucompromised kuba yinto engathi i-chairmans kukhona uku-chairmans lapha nxa kuyukuthi kunjalo then it means ukuthi i-justice yethu isi-compromise engakwakwazi ukuthi kumele kumbe kakumelanga azwe indaba kube kusenzakalani behind the doors
sekulombiko yokuthi kungaba kulokungenela kwezombusazo ikakhulu sisizwa kuthiwa umahluli lo ubeke wa abizwa ngumongameli
lokhu ke yikho okwethusayo umhlaba wonke jikelele akwaze kwenzakala into enjalo i-judiciary independent i-executive ilawayo amandla actually kulento okuthiwa yi-separation of powers checks and balance kuyabe sokusitsho ukuthi khonapha amandla kaomunye akwanisa ukuthi atestwe ngomunye awahlulele ngendlela ethize so nxa sokuukuthi kube le nto enjalo there is serious constitutional violation